Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Walamukela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ngolwesithathu ekuseni mhla ka 11 kuMbimbitho 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amakhansili yamaningi athi aqhubeka esehluleka ukuqhuba inhlelo zawo ezifana lokuvutha izibi kanye lokulungisa impompi ezithwala ingcekeza ngenxa yokusilela kwamafutha epetulo ledizili okulokho kuqhubeka elizweni.
Kubi kakhulu ukuthi siliphile singela mafutha ezimota ezokuthi laba abafuze bayenze lowo msebenzi bawenze ngokuphangisa. Akulunganga, especially ngesikhathi lesi esikuso esokuthi kusokugcina kuphuma imikhuhlane yone ye-coronavirus.
Isilwane esibulele isisebenzi sikaloliwe uThomas Maphutha ngeviki edluleyo eDethe sibikwa sesithwalise nzima izakhamizi kulendawo.
So abantu bahlale bevalweni okwamaqiniso labo abayakhuthaza sibini ukuthi ababona lezi nyamazana lezi abe-taxi lamanye amane-social stakeholders ababona ukuthi isilwane lesi sibulawe lokufani singakayenziwe le of damage.
Umnumzana Joe Biden, ilunga lama-Democrats eMelika ophakathi komncintiswano wama-primary elections ebandla lakhe awokudinga uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli ekupheleni kwalo umnyaka. Unqobe omunye wakhe uSenator Bernie Sanders emadolobheni amathathu abalisa eMissouri, Mississippi leMichigan izolo ebusuku. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amakhansili amaningi athi aqhubeka esehluleka ukuqhuba inhlelo zawo ezifana lokubutha izibi kanye lokulungisa impompi ezithwala ingcekeza ngenxa yokusilela kwamafutha epetulo ledizili elizweni. Amakhansili athi abhekane lodubo lolu agoqela eyakobulawayo eHarare leMaswingo. Lanxa uhulumende esevumela amaningi amagalaji ukuthengisa amafutha ezimoda ngedola leMelika, amafutha la elokhu engatholakali njalo lapha atholakala khona kuyabe kulendwendwe ezinde kakhulu. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxa loCouncillor weDivarasekwa kuward 39 eHarare umnumzana Thamsa Nqahadebe.
Konapha ngikhuluma nawe so imota iku-M kodwa singabantu ababhizi kakhulu ngoba sifuze sigijime lapha nalaphaya zama ukuthi izinto zihambe kuma-community ayethu. Hayi, lapho uhulumende ufuze enze something ngendaba ye-fuel shortage.
Le ethengiswa ngedola leMelika yona kalitholi yini kumbe kalilalo lelo dola?
Uyazi ukuthi tivele umthetho okhona, ipolisi ekhona ithi kakukavunyelwa ukuthi sisebenzise i-American dollar. So ukuthi abantu bathengiselane noma ukuthi lihole noma ukuthi uthi uyayizuza ungayizuza ngapi, kasilayo. Especially thina amakhansela kasila okunye esingathi sikwenza ukuthi kuthini kuphumise i-American dollar. Khona kuvele kukhansili ngokwayo saliswa ukuthi umuntu ose-America noma ngapi abhadale le mali in form of American dollar, kabakuvumi khonoko noma ezifunela yena yedwa kabakuvumi khonoko.
Njengomasipala ukusilela kwepetulo ledizili lokho lingathi kuyaziphazamisa yini inhlelo zenu? Nxa kunjalo kusiphazamisa ngandlela bani?
Njengomasipala kathesi thina sihlala njengami lapha namanye amakhansela akuma high density suburb, lisiyazi ukuthi infrastructure yethu engendaba zamanzi ngendaba zamasuwa isiluphele and for a long time kayizange irehabilitetwe. Okutsho ukuthi kathesi sesibona ama-blockages amaningi angaba yisiko ukuthi lathi siqaphele kakhulu ukuthi singayenza njani ukuthi sivimbe ukuthi kungabi lokugcina sisiba lemikhuhlane ngendaba yamabrokage amablockages lawa. Kubi kakhulu ukuthi siphile singela mafuta ezimota ezokuthi laba bafuze bayenze lowo msebenzi bawenze ngokuphangisa. Akulunganga especially ngesikhathi lesi esikuso ezokuthi kusokugcina kuphuma imikhuhlane yoneye coronavirus. Uma kudingekala ukuthi umuntu agijinyise ebonakele ukuthi angaba nayo ingabe idaria lezi eziphumayo akufuzi ukuthi izimota zibe namafutha ngokuphangisa kodwa siyaswela ukuthi singakwenza njani uhulumende ancede khonapho.
Lo ngu-Councillor Thamsanqa Hadebe weTsivarasekwa ku-Ward 39 eHarare ubekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Isilwane esibulele isisebenzi sikaloliwe uThomas Maphutha ngeviki edluleyo eDethe sibikwa sesithwalise nzima izakhamizi kulindawo. Ugatsha lweZimbabwe Parks lutshele iStudio 7 ngomgqibelo ukuthi kuthunyelwe ingcwethi zenyamazana zendle ukuthi ziyocubungula okwenzakalayo lokuthi libulawe nale libhobesi. Umoyi ubikwa wehla esilindweni sesitimela esithiwa Kennedy Siding. Kodwa ngokuswelakala kwenhlanhla wangena igusu lapho kwakulesilwane lesi sambulala kodwa asizange simudle. Wokudanise izihlobo labangane bakhe abamngcwabe ngesonto ekhaya lakhe eChinoyi yikuthi ubevele edingakala ukuthi aziswe ngokugula ukayise laye obhubhe indodana yakhe isibulewe isilwane babekwa ngelanga linye elangesonto. UChris Gande uxoxele uCounselor weDethe uMnumzana Stanley Torima webandlale MDC ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sahamba kuhle ukuyomweka sasebenza kuhle but iqiniso nokuthi badabukile izihlobo zakhe badabukile abantu bendawo yangkhona hayi umuntu ongekade ekhona vele hayi baziphathekile kakhulu.
Njengoba sisizwa kuthiwa umuyi uthe ehlaselwa isilwane ubevele engumuntu obemele atshelwe ukubana uyise laye kasekho, lithole yena isebekiwe na?
Samthola engakabekho abathi bamelela ukuthi abezobalalisa one ndawo ndawonye isikhathi sinye but into yayikhona kukanya ujaka nguye wacala ukubhubha so bayezama ukuzomthatha ukuthi ha umdala ngala yakusama ngakhuthi izinto kungcono siyobonana laye engakazi. So besazama ukuthi bemdinge khonaphana kathi yena wayesezile. So yikho kwathi nazo ukuthi sebemfonela ngale ekhaya ifoni sizelele ngangangapha kwezinye izihlobo abangani. Yikho sebemtshela lwana ukuthi umuntu lo ohambe kuyomthola lo sesokubona khona. So hayi abantu badabuke kakhulu kwaba buhlungu zazisa ubuhlungu one family one time one hour ideal and all that kwangukade ngumumo ongarayithanda.
Sizwa kuthiwa isilwane lesi esimbuleleyo silebizo njalo siyadingakala, ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Abakwazi ezeganga lezi abasebenza khona ngalo ama-professionals angkhona baya indlela umaphana anyathela ngayo bayamazi. So kunjalo kule record yokuthi even izimota sometimes kade ezigijimisa. So mina njengokubona kwami okakakathesi umaphani ulolaka ngutshomi ulolaka lokwana ukuthi engathi ethi 1v1 lo muntu so you can count ukuthi umuntu wangkhona uyabe sezabulawa.
Kuhamba njani izakhamizi ziyahamba yini ebusuku kumbe vele selingabantu elihlala lisezindlini kungabantambama?
Asuku zonke abantu bayakuhamba even kusobusuku but lo mbonakalo wona lo khathesi lezi nsuku batshintshile kulabalutshwane nje but abaningi hayi sebesaba ukuthi nxa umaphane ngahambela indawo yenaleyi singalahlekelwa lempilo. Akusiko kuqala ukuthi isilwane sibulale umuntu lo mntwana wakhe wawulawa phakathi emaphandleni enjenjeu khathesi lesi singakwanisa ukuthi sizwisise
sezama ukuthi hayi hlale egangeni umuntu lokade esegangeni but konoko ukuthi siyabisana nomuntu umuntu engasigalanga konoko okujengiswe ukuthi hayi asiso asisalungani isilwane sona leso abantu bahlale bevaleni okwamaqiniso labo abayakhuthaza sibini ukuthi ababona lezi nyamazana lezi abe parks lamanye ama-nesses stakeholders abone ukuthi isilwane lesi sibulawe lokuphanga singakayenziwe lot of damage.
Lo ngumnumzana Stanley Torima, ukansela weDethe engowebandla le-MDC, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Uhulumende uthi indlela umkhosi wokunanza ilanga likazivuse Independence Day uza kuba wehlukile njalo ubukeka kuleminyaka edluleyo. Umkhosi lo uzaqhutshwa eBarberville Stadium koBulawayo phakathi kwenyanga ezayo njalo lokhu ngokuqala ukuthi ungenzelwa eHarare. Isiphathamandla sikahulumende unkosikazi Monica Mutswanga utshele intatheli izindaba izolo ukuthi abazaphatheka kulomkhosi ngabasekhaya lakwamanye amazwe. Idili labantwana liza yandulela lomkhosi eTrade Fair kwaBulawayo mhlaka-17. UMavela Sinakamba odlalela i-Aston Villa yeBhilithane yena engowewange nguye yedwa kuqembu lakhe wonconywe ngumkhokheli waleli qembu uDean Smith ngomvulo ngemva kokunqotshwa ngeLeicester City 0-4. Iphephandaba leThe Herald lithi uDean uthe uNakamba nguye otshengise ukudlala ngokuzimisela njalo emaka kakhulu kukanti le bhola hube liqhubela abanye enkundleni yeKing Power Stadium kulelo lizwe lanxa nje bengasanqobanga. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Ngikukhuluma lelathi emakwe lapha eGwanda. Hey, kanti ngikhuluma ngodaba lwe-coronavirus lolu, udaba lwe-coronavirus lolu libhekana lokuthi sokuzaba izikhathi zokuthi abantu kube imihlangano liyamaphasika, abantu babe lembuthano, so abantu uzuze la usesesaba nxa kulabantu ababevelela katshana bebuya embuthanweni njengana le ukuthi bagcina bemethekisa into enje plus kukhanya ezempilakahle yakithi ngapha eZimbabwe ivele ikhanya ingani phansi ukuthi ngawo uhulumende sibili uyakunanzelela sibilokhu akuphuthume sibili masinyane kuthi lalolu daba lukayitayita maruru hayi uhulumende ngabe uyangenela ukuze kuphathiseke laba bemula abala ma esewadlula kulo mhlaba abikwe phela kuhle ukuze kwazakala ukuthi hhayi ubani ulele laphana kulokuthi nje acatshentshe emthokotho-ke. Hhayi
hhayi thina siyaphila, likhuluma noNcube sendaweni yaseGoli. Wakathi ekhuluma omunye umuntu wayabuza ukuthi kanti uma sithandaza sithandaza uNkulunkulu sisithi uNkulunkulu kalele uSatani, uSatani wakhona ohlukumeza abantu kungubani? Namanje sisabuza ukuthi khona kathi abantu behlukunyezwa kangaka begcwele amazwe bekuphula amalungelo abantu aphulwa ngubani? Into efanele yenziwe ukuthi international military ngenele kususele umbuso lo masosha lo khona kwamanje, ngoba sisuke embusweni kamgaba sesingena embusweni wamasosha omunye ohlukumeza kakhulu ukudlula lo kamgaba. Ngiyabonga.
Mina ngesingami ngibona kungekho nje ukunakwa kwamalungelo abesifazana eZimbabwe. Umuntu wonke emhlabeni uza ngowesifazana ehlukumezeka esizwa izinhlungu evisa umuntu emhlabeni. So wonke umuntu ohlukumezeka ohlukunyezwa yi-government ozwa ubuhlungu kakhulu ngowesifazana kuqala before sonke sizwa ubuhlungu. So akukho lokhu kuthiwa kunakwa amalungelo abesifazana. Amalungelo abesifazana avele ahlukunyezwa kudala. Abantu sifanele sikwazi sikubeke njengoba kunjalo. Ngiyabonga msakazi, ukhuluma nohlongwane lapha obuye ekhesi. Ngiyabonga.
salibonani asangazi umphakathi haburoni kanti kambe thina abantu bamadoda singakujabulela nsuku zonke ukuthi nxa ngolesine kukhulunywa ngokuthi omama bayancindezela thina yithi abancindezeli phela kungani omama bengaziphileli bodwa nxa bebona ukuthi thina singabancindezeli nabantwana babo abafana izinto lezi nje ziyindlela ze-divide and rule yikho usendu lwesi-India bahle baluyala bathi vele abalungile vele bangelelani ne-culture yabo lalanamhlanje kwathathwa yithi abantu abamnyama njalo abantu besilungu nxa bebisa imithetho yabo bayibisa le mali phambili ukuze abakhokheli bayilandele bengayilandela ngoba befuna ukuqinisa izimali babe sebeyifaka amakhandeto kanzima singakhangela mina lapha nxa ngidlala khona ngotshwane xa ngingakhaphampanisi ngibona ngani i-85% yabomama kabayintaba abathathanga njalo sizobafa bathathwa ungakhathaleli ukuthi umuhle okunganani ungathi uyadingisisa thina esihlala khona imbangela yiyo abalungile yokuthiwa ngoba i-equal rights yangala u-50-50 akusela ntoti efuna uhlala nomfazi ngenxa ku-50-50 lathi khona ngale elizweni khonapho kuyasondela sokusondelela ungakhangela abantu behlukanayo imizi iyehlukana suku zonke imbangela yeneleyo kodwa omama labeli babeka phambili laba abakhulumayo abakubeki khonokho bangabahlukuliziwe ngobaba vele ongahluphekiyo phakathi kwelizwe kunaluhlupho olukuya luthi lulante umuntu ongumama notasibi phakathi kwelizwe lelelo kumbe wonke umuntu uyahlupheka ake siphumeni iqini eqinisweni ukuthi nxa kuyathi liyathi omama bayahlupheka kakhulu ezimbabwe ikakhulu abasemakhaya obaba bakhona bahlala baphila kuhle ngibona ngani nje i-divide and rule esingena emakhanda yabomama enza olutsha lwidivorce nsuku zonke kasali ukuze ukhangele okunye kodwa ungani sokudlulisa amalawulo nxa kukhangele ngiyabonga
igama lami uSibusiso Msele ngisacela ukuphawula ngodaba engilubone elunye usekhuleta lapha ku-social media kunento engiphatha kabi kunempuphu ekade ifanekisiwe lapha ibhalwe buruwayo basidelela kakhulu ongakuthi mina angazi ukuthi abantu basindebeleni kungani silalisa inkophe kanje abantu bedlalela phezu kwethu kungani ma kuwukuthi umuntu ulimi mhlawumbe kakwazi ukulubhala ecele mhlawumbe ebhalelwe ngabantu abayibona abakwazi ukubhala ngaleyo ndlela siyacela ukuthi abayibona abakhiqiza ibhaleyo mpuphu abafonele ku-Studio 7 bekhansile idoti yabo le ebhalwe lapha
umuzi olomama uqinile kakhulu ngoba ungananzela omama ayibasephethe imizi bexhaswe kahle ngurhulumente ngama-NGOs ilizwe lingaphumelela lingathuthuka kakhulu abomama bayalima izingadi emakhaya emadolobheni manje sekufana nje thola kule mbhida bethengisa bezama lokhu nalokhuyana ukuze kube nokudla endlini obaba abanevele sesilenga ngabo mama yikona nithumelele amavesi ukuthi umfazi owakhayo osebenzisa izandla zakhe ngohlakaniphileyo oyisiwula ngezandla zakhe uyadiliza ohlakaniphileyo uyakha yiko ngananzela omama abahlakaniphileyo imizi imile so ngiyafisa ukuthi ngayo igovernment iyangenela incedisa onto kumama especially emakhaya ngesikhathi sendlala engaka nesimo somnotho simiye kubi kangaka abantwana balala bedlile ngabomama bebamba lokhu nalokhuya ngikhuluma nje emakhaya okuncane khona kokulinyweyo babhizi bayahlakula bayalinda benze yonke into
nawo-ke ngamazwi abalaleli be-studio 7 lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 likhumbule ukuthi ingabi mide kakhulu imbiko yenu njalo ingabi la mazwi ethukayo kumbe awenketabechabi likhumbuleke ukuthi siya live streamer kukhasi lethu le-Facebook i-VOA Ndebele njalo sithanda ukubonga lokwamukela labo abasilandelayo ukhasi lethu le-Facebook kanye labasilaleleyo-ke kuradio ugod knows khumalo uthi morning msakazi we-studio 7 kobulawayo lupane ejocholo ngiyalibingelela ngise-Bryanston e-Johannesburg ngugod knows lo khumalo ujohn taterera uthi livuke njani izihlobo umandla joshua yoram uthi livuke njani msakazi wethu siyabonga ngokusethulela izindaba ekuseni malanga wonke sihlezi sisizwa sisekhaya noma ngabe sikuleli ele South Africa. Caroline Sibanda uthi livuka njani msakazi kuwe ube losuku oluhle silo limukheni khumalo la osasi kubukela lapha njalo sike saba lo Jason Maphosa lo Musa Mazibuko ntemba icingo lamniselo waginyile amanye amabizo singakake sikhangeleke ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Ashraf Ghani weAfghanistan wethule isinqumo izolo ebusuku esokuthi kusungulwe uhlelo lokukhulula inkulungwane zezivotshwa ezingamaTaliban ngesikhathi ibutho leMelika seliphuma kancane kancane kulelo lizwe. Lokhu ngezinye zezivumelwano ezalobelwana phakathi kwamaTaliban lohulumende weAfghanistan ukwenzela ukumisa impi labo esileminyaka elithumi lasitshiyagalolunye. Ezinye zezivumelwano ezenziwa kumalanga angamachumi edluleyo zithi ibutho leMelika eliseAfghanistan lisuke kunyanga ezilithumi lane ezilandelayo, njalo konke kungaqhubeka ngemfanelo amaTaliban azakhomisana umlotha lamanye amaqembu kulelo lizwe. Ibandla eliphikisayo eMozambique ele-Democratic Movement of Mozambique lithi kufanele uhulumende amemezele ukuthi kulempi kwesinye isigaba salelo lizwe eCabo Delgado lapho osokuhlale kulabo mali cacha khona okweminyaka embalwa. Umkhokheli walelo lizwe umnumzana walelo qembu umnumzana David Simango uthi lokhu kuqakathekile ngoba kuzaletha ithuba lokuthi amanye amazwe nenhlanganiso emhlabeni jikelele bencedise uhulumende ukulwisana lamali cacha la. So kwafa abantu abedlula amakhulu amahlanu, kwatshiswa izindlu ezingamakhulu lamakhulu ngamalwe cacha awukholo lwesimoslem kulindawo. Kodwa abanye bathi kungenziwa njalo ukuthi kumenyezelwe ukuthi kulempi osamabhizinisi bakwamanye amazwe abaseyi kusungula umsebenzi eMozambique ngenxa yalokho. Weziphathelane lokwenzakala eMelika, umnumzana Joe Biden, ilunga lama-Democrats ophakathi komncintiswano wama-primary elections, ebandla lakhe awokudinga ozancintisa kukhetho lokudinga umongameli ekupheleni kwalo umnyaka, unqobe omunye wakhe uSenator Bernie Sanders emadolobheni amathathu abalisa ele-Missouri, Mississippi le-Michigan izolo ebusuku. Ngalokho umnumzana Biden wayengumsekeli kamnumzana Barack Obama engumongameli welizwe umedlule kakhulu uSenator Sanders okuzabangela ukuthi kube lukhona ukuthi amfice lanxa kusasele amanye amadolobho. IMichigan iyo ibingumvuzo omkhulu njengoba ilama delegates alikhulu lamachumi amabili lanhlanu okuyiwo atshengisa olamaningi amadelegates ngiyotshengisa ukunqoba kumncintiswane. Amavoti eWashington, Idaho leNorth Dakota alokhu esabalwa. Ngaphambilini kwalolu daba sixoxe lomnumzana Mqondobanzi Magonya ingcothi ecubungula izomosazwe ukuze sizwe ukuthi umbono wakhe uthini ngalolu daba.
Into engasiza uBiden engamenza ukuthi asondelele embusweni ukuthi uvele ngumuntu ovela embusweni kaObama. Ngumuntu ukuthi abantu abaningi abavotela uObama akade bethanda uObama bazamvotela uBiden ngoba ube ngudeputy kaObama. Ngapha umnumzana uSanders uvele ngumuntu obengekho ku-campaign yabo Obama. Uzakhumbula ukuthi even eka Hillary Clinton uzakhumbula ukuthi ube ngomunye walabade bencintisa uHillary Clinton bezama ukuthi ethole i-candidate yokuba yokumela ama-Democrats. So umuntu onganulethuba nxa sikhangele abantu abayibona abavele bevela kwe-establishment nguBiden. Kodwa-ke esikwaziyo ngokubona indlela uTrump angena ngayo kusovala ukuthi iAmerica kwezinye isuku kayivotele umuntu ngoba evela kwe-establishment. Balakho ukuthi bengavotela umuntu ovela kuhlangothi oluncele ekhuluma izinto ezifunwa ngabantu. engiliqinisa lokuthi nxa sikhangela uBiden lo Sanders uza kunanzelela ukuthi uSanders ufana loTrump, kodwa uTrump ubekhuluma izinto ezobandlululo kakhulu, uSanders ukhuluma izinto eziphikisa i-establishment kakhulu. Kuza kuba kuhle ukuthi ke sibone ukuthi nxa uSanders engawina ama primaries onalawa awe Democrat ayidibana loTrump, yi-election esiyikhangeleleyo, yi-competition esiyikhangeleleyo.
Sibonile njalo ukuthi olwela amalungelo abensundu uReverend Jesse Jackson yena u-indose umnumzana Bernie Sanders, wathi inhlelo zakhe ziyananza kakhulu abantu abamnyama. Ungathini ngalo?
Into ayimelayo kamelanga i-establishment. Umele ukuqaba abantu bonke nje abazizwa bechiwe ngaphandle, benganakekelwa ngumbuso we-America. Yibo abantu abamelwe nguSanders. Njengoba nje uTrump laye waphakama wamela ikakhulu usendo olumhlophe loba abobandlululo, obeluzizwa luthiwe ngaphandle, obeluzizwa umbuso usubaphunyukile, uTrump uphakeme wabamela, namhlanje ngupresident. USanders ke nguTrump wamademokrata. Sikhangeleni ukuthi nxa kungahamba ngasifudlana, ukusekelwa kukaSanders nguJesse Jackson kulakho ukuthi abantu bengathi khuhlu kumnumzana uBiden bemsekele uSanders, ngoba izinto ezikhulunywa nguSanders yizinto ezifunwa iliningi labantu, ikakhulu abansundu lalabo abantu abancindezelweyo, abantu abangathandiyo indlela iAmerica ebuswa ngayo.
Lo ngumnumzana Mqondobanzi Magonya, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo eyisizalwane seZimbabwe esihlala eBhilithane. Okwamanje ke nanko umculo kaLikhwa okaNcube esithi ngiqome.
Sondela ntokazi ungesabi ntombente ngizibikele ngaphelela, sondela ngikukhumba khumbe kancane ungesabi ikhatshana angikathathi, ukubobotheka kwakho ngenza ngikhothakhothe umlomo, obakho ubuhle bume njalo uyinkanyezi yenhliziyo yami ngizibikele ngaphelela, kuphaphatheke yami inhliziyo nxa ngifuna ngizwe ngathi le ngxenye yami inyomuntu iyaphaphatheka, sondela eduze khekhe lenhliziyo yami ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo, ungangiqoma ngiyasikhwela nyovana lesiyasihlahla esilapha niwenyukele umfula ugwembe ugcwele ngingene kweyakho inhliziyo nawo uthole uthando olukhotho ngiqome ngizinqanje ngiqonde ngakini
uma ngimbona yaphaphatheka, uma ngimbona shaya luvalo, uma ngimbona yaphaphatheka, uma ngimbona shaya luvalo,
come ntombazana, come mfanatana, come ntombazana, come mfanatana, come sta la pala, come sta la pala, come sta la pala.
Kuthe mani yiniki zalabantu zebantwini asibemathandeni singabisempini ukwenda kwela umthakathi kakuchayela mathambo iqome ntombi ngibe
nguno. Yebo ke umculo kaLikhwa okaNcube, kambe bangaka bangakwenza okuthiwa nguLikhwa ukukhwela isihlahla nyovane ukuze uqonywe intombazana. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Sibonga njalo abanye abasebesixhasile ebesengelabo kuqala UMK Jau, uselubane, uNomen Ngwenya, uVusi English, siyabonga. Sidibaneni njalo kusasa ekuseni kuhlelo olufanayo olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.